Iningi likhala ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokusilela kwempupho ezitolo lanxa itholakala emkambo wensitha. Intengo yelofu eyodwa yesinkwa ikhuphuke isuka kumadola alitshumi lasitshiyagalombili $18 isiya kumadola alitshumi lambili lanye $21. Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi impuphu ikhona lanxa ithengiswa emkambo wensitha.
Ivelwe ngisePhumla South indawo sakumakoni. Lami bengizihlalele khonapho yabuya silile impuphu. Abantu ukuthi bayithole kuba nzima ngoba lo ithengisa uzathi ngifuna i-cash. Akula muntu uyabe le-cash ngaleso sikhathi. I-co-cash kabayifuni, i-swipe kabayifuni empuphini. Kube sokusithi labo abathi bona bayithengisa emaphandleni ngoba ungelabo i-co-cash bahle bayiwode yonke. And into ebuhlungu enginanzeleleyo labo abakuyakuya ngekhombi ecela abantwana bona labo ababephandle abanika imali cash ukuthi bayemthengela athenge almost 40 bags enika abantwana ebanika sikhangele wonke umuntu esikhangele. Labo abanikazi bemashophu bakutshela ukuthi hayi thina sifuna imali cash asingeke sibacoce noma nxa kuthiwa umuntu uthole 1-1 umntwana babaphindise azazithole 100 bags enguye yedwa asuke lapho la ezithengisa kumbe bathi emaphandleni lokhu bezithengisa ngentengo ephezulu kodwa bona babezithenge nge-70 bond basuke lapho bona bayeswayipha kumbe i-co-cash bayinikwa impuphu. Udubo lwempuphu lokhe luqhubeka lunjalo kulo ongela cash.
Umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi uthi uhulumende ulemizamo ebukekayo kodwa osomabhizimusi yibo ababangela ukuswelakala kwempuphu ngenxa yobuhwaba.
Ngabe ngikhuluma lapha koBulawayo themba abantu babonile imindende nemindende yamaroli abuyile eletha obungu. Emile laphana eNational Foods kuCameroon. So uhulumende umzamo wake ukuthi abesimumbuntu bekhona siyabona ukhona. Kodwa sisuka sile le nkinga yezikliwi zabosomabhizimusi abafuna ukwenza imali at the expense of indlala nokuhlupheka kwabantu. Abanye yilaba abathi kona ungafika ezitolo uze besithi hayi ungakathengi impuphu qala uthengi lokhu nalokwana. Wena uvele uyabe uzithwalela imali empuphu naleyo. So dawuthenga ukunye isiqulo sehluleka ukuthi uyithenge leyo mpuphu. Abanye nxa ungafika esitolo sabo uze besithi i-fed machine yethu ifile ayisebenzi. Abanye ngabathi hayi kasila machine code number. So into esingayenza abadala ukuthi siyathatha i-cash kuphela. So yibo bona khona ukuthi bona imizamo kahulumende kayikomplimentwa ngosomabhizinisi. Bona babhizi balokhu bekhanda indlela zokuthi beyenze njani imali ngokuhlukumezwa kwabantu ngendaba le yedlala. Bese siba labanye futhi sithi mhlawumbe kubuye i-5,000 njalo ama-10 kg angu-5,000 uzabona ukuthi nxa ungangena lapho unanzelele esitolo uyathengiswa mhlawumbe ngithi 1,000 i-4,000 bezezana uzabona sokubuye amaroli emuva ngale siqala ukuthutha ethwala sebehambisa emsikeni omnyama i-black market phela uyabona empuphu sekugcwele zilayinisiwe ethareni abantu sebethengisa khona phana abanye babesithi $70 cash abanye bathi kona ngeswipe 120 namaprayizi asiyezele. Yizinto ezibulala imizamo uhulumeni ayenzileyo ukuthi kona alungise azame ukuthi kona kungabi lo muntu oza kufaka endlala.
Umnumzana Mhlanga uthi uvumelana lo Mnumzana Chuma.
Ngokokuqala empilweni yami ukuthi ngivumelane lo muntu wezano ukuthi lokho kuliqiniso. Kuliqiniso sibili uhulumende bezamile impuphu ukuthi ifike kodwa osomabhizinisi athi ukuthi le ibhizinisi yami ngifuna ikheshi ukuthi ikheshi le ngiyithathe ngiyeyivena ibe sensiyawoda futhi yilo ithuba labo lokuthi benze imali. So ungaze ufonele ngaphi kumbe ngabe task force kumbe ngamapholisa akula bazamile sibili ukufona kuleyana indawo engikhuluma ngayo yazi yaphela impuphu sibili igcwele ilodi yonke amapholisa lawo bengazange bawabone. So labo adebele imali kuyabe kungumuntu oyedwa kodwa le mali eningi enike lo dlulayo ethi hhayi ungathenga impuphu le wena zakushiyela i-5 bond. So umuntu enikwe i-5 bond engatholanga lodo bayamlodela itruck yonke nje ingene azihambele umuntu wenkosi ayedinisa la. Hhayi kwakhathi esikhulume ndikizamele uma uvubuyile sibili siwubonile ungena amaroli angena sibe offloader for 2 days kodwa lokho kufanana.
Umnumzana Chuma uthi isisusa sendaba sisekutshintshweni kwemali yakwamanye amazwe emkambo yensitha oyiwo obangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana.
Uyathola ku-black market bakhweza ama-rates almost every day. But kungenxa yokuthi yena kulo munye usomabhizinisi oyabe sephela imali yena usesithi rayidi madoda imali ithengwa ngemalini kuthi hayi nanti lobo enzisiki mhlawumbe ithengwa nge-1 to 25 ngento zanini ma ngifuna ukuthi libuthe yonke imali khwezani i-rate yoti i-1 to 26 abona omunye bakutshele ukuthi 1 to 30 something 31 baba but siyabafihla ngoba abantu abantu abafake izimali kithi khonapha ubobhuru bethu ababegcele elowzini e-trade gold laphana osiphathelene abanye bagcwale e-bootleggers abo kobulawayo e-arane ngale ngizibagcwala ngale kwakuyizi-lexpol langale ku-4th street kan don't need ukuthi sibambe laba abantu laba abangosiphathelene apha ezitradi laba they are nothing asidingeni yena lowo muntu ofake imali yangikhona oyenza into oyenza khona kube njalo nguye umuntu osihlukumeza yena lwana ubuhlungu lobo sithembekile buziwa ngabantwana benjani u-P F buziwa ngabantwana be-MDC buziwa ngabantwana be-ZAPU buziwa ngabantwana be-Mthwakazi buziwa ngumntu wonke nje jikelele. So it's not about ZAPU P F anymore, it's not about MDC anymore, it's about sonke la. Uyathola umfana omncane ongakaze kubambe ngisho $100 sokunesiloto ye-200,000 abanye bamasiloto abafika 1 million kodwa sithuli and then sesifuna ukublame i-ZAPU P F
asizweni umbono kamnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ngalolu daba.
Hake kusubhe ukuthi ngevele general eZimbabwe sezizacasha ngokuthi into zonke ezile-business phakathi zenziwa ngumnotho welizwe. But mina ngawukhangela I think somehow o-businessmen labo seluthathe i-advantage sis. Ungakhangela ama-price athathwa nxa becharja nge-bond note bayakutshela ukuthi impuphu inxenye i-10 kgs i-200 nge-bond note isithwa nxa ulama-rand 120 rand nxa ulama-usa bethi ukuthi inxenye 6 usa kumbe 5 usa liyabona ukuthi awusahambelani sebesisethisa kakhulu ngerandi le-US dollar so kuthi ukuthi i-problem maybe kubo-business man ekulwisaneni le-economy naleveli khona lesinto senaleso ungasidinga uyasithola si-about less than $1 less than $1 kwaba 10 foreign currency zinye zingaba 50 cents or so nge-US dollar but nge-bond bese $22 $23 andiyabona.
Lokhu kwenzakala uhulumende esenike imvumo amanye amagalaji ukuthi athengise amafutha epetrolo ledizili ngemali yakwamanye amazwe osokubangela ukusilela kwala mafutha lokwesabela ukuthi intengo yawo kanye lezinye impahla izaqhubeka iqonga.